Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kweze kuseni lamhlanje mthwakazi ngomvulo mhlaka 19 kuNtulikazi 2021 yimi untungamile inkomo nanzi ezihamba phambili
abantu abahlolwayo ngabayaze senta khonapho elupane kuanti emakhaya eziqhintini kumavillages abantu abaningi labahlolwanga
Kubhubhe abantu abangamashumi amathathu lane 34 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Lokhu esesikubona sebefuna ukuthi bona isinqumo noma ngithi isivumelwano esabasayinayo abasafuna ukuthi basilandele ngendlela efaneleyo.
Abalwela amalungelo basola eLebhilitane ngokubuyisela muva izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa ubuphepheli kulelo lizwe. Inhlanganiso yeKalanga Language and Cultural Development Association ithi idanile kakhulu ngokutshona kwelunga layo uMnumzana Sogwa kubandlovu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamashumi amathathu lane 34 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula kancane inkulungwane 1006 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu edlula ayisithupha 2622. Asebebanjela umkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili 83619. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi 12,043. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezimbili kuphela 1,765. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose ezimbili 1,765 kuphela. Abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 1,144,379. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 641,154. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni eLupane eRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu sambuza ukuthi unjani umumo eLupane.
Umkhuhlane we-coronavirus uqhubeka usidla ubhedu eLupane. Kulabantu abafika abahlanu ababanjiweyo izolo belo lokhu, abathathu ngabakade bengazange bahlatshwa amajekiseni. Siyananzelela njalo ukuthi abantu abahlolwayo ngabayaze senta khonapho eLupane kuanti emakhaya eziqhintini kumavillages abantu abaningi labahlolwanga. Ngakho ke kuba nzima ukuthi sitsho ukuthi lomkhuhlane usumemetheke ongakanani ngokubana abantu kabakahlolwa. Lokhu sikhangele njalo lomkhuhlane siyafumana ukuthi indawo ezinjengezimfa yikho okusabalalisa kakhulu lomkhuhlane. Kungakho kuyadingakala ukuthi uhulumende ugatsha lwezempilakahle lisabalalise kabanzi imbiko endaweni ezinjengezimfa ukuthi abantu banake ukwenzela ukuthi benqabele lomkhuhlane njalo babone ukuthi abantu lapho kubuthenwe khona kuyatholakala indlela zokuzivikela okunjengama sanitizer.
endaweni eziningi emakhaya bayahlatshwa abantu kulezi nsuku. Kona ngapho elupane kumi njani?
Ngempeleni uhlelo lolu solufikile, lwafika lawuqala kwaba labantu abathize abahlatshwayo, kodwa uzange kwahlatshwa abantu abaningi ngokubana imithi yayibuye yaba mlutshwana. Njalo futhi siyananzelela njengoba njengatsho phambilini ukuthi ugqugquzelo lwe-COVID-19 lusuka lugxile kakhulu kunkaba yelupane engathi kusesenta ku-growth point, ukanti emakhaya aya kuma villages kalugxilanga. Kuyafana la lolu hlelo lokuhlatshwa, abantu bahlatshwa kakhulu elupane center, kukanti eziqintini kuma villages akusabalalanga kangaka, okuthiya abantu abaningi bengahlatshwanga ngoindaba zokuthi le ndaweni zezimpila kahle ezibhedlela akutholakali emakhaya, zilutshwana izibhedlela ukuthi abantu benelise ukuyafika khona. Kukanti njalo lezibhedlela eziseziqintini kuma villages azitholanga eziningi limithi yokuhlatshwa. Kungakho ngingatho ngilesibindi ukuthi abantu eziqintini zemakhaya kabatholanga usizo lokuhlatshwa kakhulu. Kukanti le information ephathelene lokuhlatshwa kabalayo, lokho kulokwesaba abantu kabakuqondisisi kuhle. Kungakho ke kuyadingakala ukuthi kudephiswe imfundiso, abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwalokhu kuhlatshwa, kukhithwe ukwesaba okugxilileyo ebantwini. Abantu baphiwe isibindi ukuthi lawa majekiseni awabulali kodwa ngokubavikela.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngoyinhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust sixoxela eselupane. Abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu uhulumende weBhilitane ngokubuyisela muva isizalwane seZimbabwe ezancitshwa ubuphepheli kulelo lizwe. Ugatsha lwendaba zasekhaya kweleBhilitane lwazise ukuthi indizamtshina ethwele abantu abedlula ikhulu izafika eHarare mhlaka 22 kuliviki isiyatshiya abantu lapha. Lanxa abalwela amalungelo besithi abantu laba balakho ukuhlukuluzwa kumbe ukubulawa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, eleBhilitane lithi abantu laba yizigebengu ezabanjwa ngamacala atshiyeneyo ezingaselalo ilungelo lokuhlala kulelo lizwe. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Difa Dube.
Siyazi babunkomo ukuthi udaba lwe-immigration kakhulu kuleli zwe laseNgilandi ludaba oluhluphayo kakhulu, njalo ludaba olusegudwini kakhulu olukhanya oluyilo kwesinye isikhathi olwenza ukuthi abanye ababe bengabakhokheli bakuleli lizwe ngokungaliphathi kahle lolu daba, ilolu daba olucela lusenza ukuthi abanye bechiye izikhundla zabo isikhathi singakafiki. Kodwa asingakhohlwa ukuthi ilizwe leNgilandi afanele ukuthi bakhohlwe ukuthi bangabanye abasayina isivumelwano seGeneva Convention esivumela ukuthi abantu ababuya kuleli lizwe ngobuphepheli, nanoma yibuphi ubuphepheli noma baphephela ngaziphi indlela, kodwa ke nxa umuntu wafika kuleli lizwe wafika ngobuphepheli kuyimfanelo yabo ngesivumelwano abasisayinayo, njalo isivumelwano abasicreateayo bona esikhangelane namalungelo oluntu ukuthi bavuma ukuthi bazavikela abantu abangena kuleli lizwe bezokhalaza ngendlela ezifanele ezama-asylum seekers. Okungangokuthi lokho esesikubona sebefuna ukuthi ibona isinqumo noma ngithi isivumelwano lesabasayinayo abasafuna ukuthi basilandele ngendlela efaneleyo. Okuyinto ukuthi bona njengohulumende bekufanele ukuthi badinge indlela eziqondileyo ukuthi babone ukuthi udaba lolu bengaluqondiswa ngayiphi indlela. Njalo akukho emthethweni kuleli lizwe lelo ukuthi umuntu ongumzali ahlukaniswe lomntanakhe ngaphandle kwesizathu thize, mhlambe nxa ukuthi mhlambe kukhona ukuhlukumeza komzali ehlukumeza abantwana. Kodwa ke nxa kungekho izizathu ezifana lezo, umzali
umzali akukho emthethweni ukuhlukanisa umzali nabantwana bakhe. Abantwana nxa bezelwe bezalelwa kule lizwe bahle bazale bephiwa ama documents abo kule lizwe. Ungakuthi umzali wabo kuyafana ukuthi kuyaba sokufanele ukuthi labo bamlungisele ukuze ukuthi ahlale ayenelise ukuthi ahlale agcine abantwana bakhe kule lizwe.
Uhulumende weBhilitane uthi abaxotshwayo laba yizigebengu abantu abafunyanwa belamacala atshiyeneyo. Ungathini ngalokho?
Siyayizwa indlela abazivikela ngayo ukuthi bona bathi badipota abantu ngenxa yokuthi bayenza ubugebengu. Kodwa ke umthetho njalo kulelizwe nxa sikhangela umthetho, umthetho uthi wona nxa uyenze ubugebenga obufana le-terrorism lapho okuyabe kuwukuthi ubandakanyeka ezintweni ezifana lokuthi umuntu ufuna ukuthi ubulale abantu abaningi noma ukudiliza izakhiwo noma ukubulala abantu ngendlela yokuthi uhlosile ukuthi ukwenza njalo, yibo ubugebenga busezincwadini noma busemthethweni ukuthi umuntu nxa engatholakala ebandakanyeka kulezo zinto ilapho fanele ukuthi abuyisele khona. Kodwa ke ezinye izinto lezi ezincane ezibizwa ukuthi ngama petty crimes, ama petty crimes emthethweni wakuleli lizwe babunkomo awuvumeli ukuthi uhulumende athathe umuntu amdeporte ngenxa yaleso sizathu, ngaphandle mhlawumbe nxa sokuthi sekukhona ezepolitiki ezibandakanyeka lowo muntu mhlawumbe layo uhulumende esezisenza ukuthi mhlawumbe egcine bethatha leso sinqumo ukuthi bamdeporte lowo muntu. Lokho ama petty crimes wabunkomo amajele akhona khonapha nanoma ngubani noma ngabe kuwukuthi isiphepheli noma sosiphepheli, nxa ungabe uwonile kungumthetho wakuleli lizwe ukuthi kufanele ukuthi umuntu ahanjise ejele ayegwetshwe ahlale leso sigwebo sakasifaneleyo aphinde aphenduke aphume abuye. Nxa usuvele wasenza isigwebo sakho wasiqeda, nxa usuphumela phandle ungasabuye uphinde usenza ezinye izinto kwesi sikhathi bakupha mhlawumbe iminyaka emihlanu noma iminyaka emithathu ukuthi akufanelanga ukuthi utholakale njalo usenza izinto ezifanayo. Ngemva kwaleso sikhathi uhulumende we-immigration kuyakufanele ukuthi athathe isinqumo sakhe ukuthi ngenxa yokuthi uyabona ukuthi umuntu lo sewaqhubeka ngokuba le-good behavior sekufanele ukuthi umuntu lo amthathele inyathelo elihle noma bamqale bamnikeze noma ngama-one year la evame ukubona bewanika abanye abantu noma ngama-two years la ezivame ukubona abanye abantu until baze babe satisfied ukuthi umuntu lo sewatshintsha uqiniso.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo, sixoxela ekweleBhilitane. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko eZimbabwe, unkosikazi Monica Mutswangwa, kaphendulanga imbuzo esimthumele yona. Inhlanganiso ebona ngokuthuthukiswa kolimi lwesikhalanga, eKhalanga Language and Cultural Development Association, ithi idanile kakhulu ngokutshona kwentathelizindaba umnumzana Saul Gwakuba Ndlovu, yena obelilunga lalinhlanganiso. Ube yingcwethi njalo edumileyo kulimi lwesikhalanga. UNdlovu ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lasikhombisa 87. Akukaziwa ukuthi uzabekwa nini. Umgcinisihlalo walenhlanganiso umnumzana Socha Moyo uthi balahlekelwe ngumthombo olwazi lapho bekunatha khona iloba ngubani omileyo.
Silahlekelwe kakhulu ngoba ngumuntu ebesithi nxa kube lokunye esingakuqedisisiyo lungaba yinto nje engathi loba libala elithile lesikhalangeni loba yinto ethile nje ehambelisana lemvelaphi yethu njengabantu besikhalangeni ukuthola impendulo kuye. Ngumuntu njalo esiqale sonke iqembu le-association ye-KLCDA, i-association ekhangelane lokuthi ithuthukise imvelaphi yethu njengamakhalanga, njalo ibe yi-association ekhangelisane lokuthi ithuthukise ukufundiswa kwaso sona isikhalanga ezikolweni. Ngumuntu osingathi thina ubephatheka kakhulu khonapho, njalo siyeme kuye nge-direction.
Liza mkhumbula ngani ubaba Ndlovu?
Ubaba uNdlovu sizamkhumbula kakhulu njengomuntu obethanda ukuthi emanyanise abantu ebahlanganise, njalo njengomuntu ukuthi lanxa bese siyehluleka lapha ukuthi sithini sesiswela ukuthi singakhangela ngapi emibuzweni sabasilayo, befana lokuthi singathina i-moving dictionary. Uthi wena noma yiliphi nje lapho esixake kakhona ukuthola ukuthi yena uyasitholela impendulo. Ngumuntu njalo bengumuntu obekhuthele kakhulu, ubengalandawo lokuthi unganani, ungumuntu omdala, umntwana ubeku-athenda ngendlela ozasala usuthisekile. Yikho sizamkhumbula kakhulu ngakhona kunjalo bekhuthaza kakhulu ukuthi intsha iphatheke kakhulu ekuphamiseni ulimi le-culture imvelaphi yabo.
Ebantwini abasakhulayo mhlawumbe abangaba bengakuboni ukuqakatheka kokufunda indimi zabo okuyinto ebiqhuquzelwa ngubaba Ndlovu, ungathini kubo?
Intsha yiyo ikusasa lesinye lesinye isizwe. Yikho ubona uNdlovu beqhuquzela ukuthi intsha kumele iphatheke kakhulu ekufundeni lekuqakathekiseni ulimi lwayo, ngoba intsha yiyo insika eyokuthi khona ikusasa lesizwe lingafi. Yikho sikuthatha nje ukuthi intsha uma ingathatha ena le into ebifundiswa nguye ubaba uNdlovu ibambelele khonapho iqhubekisele phambili, sibona ukuthi ulimi lemvelaphi yethu ayeke ilahlekele isizwe sakithi, kodwa kuza kusiya kuloko kuqina njengoba ngisitsho nje ukuthi intsha iyiyo ekumele ukuthi ikusasa lesizwe libe sezandleni zalo. Yikho kuba njalo nje ukusokwakuba yiso isifiso sakhe njalo obephatheke kakhulu ngaso. Yikubona ukuthi njengomuntu omdala kathesi bese yi-trustee ye-association yethu esikhalangeni, kafuna ukuthi etshiyele abantwana yena esephume total, kodwa befuna ukuthi ebelokho ekhonapho lathi besivele simdosela eduze esikhathini sokuthi ebekhona ukuze thina intsha kakhulu labatsha futhi abangemva kwethu sithole esingakuthi thina i-foundation isika egcwele ulwazi olunjalo kababa usolukwakho sesishile.
Umnumzana Socha Moyo ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leKroniko lithi uhulumente usephe abantwana besikolo abazinkulungwane ezingamakhulu amabili amarediyo ukuze benelise ukulalela izifundo zabo emsakazweni njengoba izikolo zilokhe zivaliwe ngenxa ye-COVID-19. Iphephandaba linye lithi ibandla leZANU-PF eZansi eMandebeleni selicele ukuthi obe ngomgcini sihlalo walo kulowo mango umnumzana Ravelani Tshweni aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UTshweni ubulawe yi-COVID-19 ngolwesihlanu. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yebo linjani? Izindawo yeye kuyaqanda mani, kuyaqanda kuyagodula sibili. Awunje kuqanda sibili kuyafiwa, kuyaqanda uva le corona la imakunja ya loku imemetheka ngamandla isiya phambili. Kuyagodula kuyaqanda sibili ngapha, kuyafiwa sibili kuyaqanda, kodwa hayi kuzadlula kuzaphela. Hayi lo khuluma yini? Ngimaxis Banda imijulu yothuku
Studio 7 salibonani, linjani? Okhulumayo uMathema wenkayi. Yikho ke hayi isikorona sibambile, so ke kudingakala ukuthi ngabe ochova laba abancane bame ukuthwala abantu. Yikho abaminyanisa abantu bahle babafake umkhuhlane. Umkhuhlane usuwile bakithi, akusanitayizwe fakwa ama face masks. So akufanelanga imota lezi ezincane zibe zisagcwalisa abantu, ngoba kakulamawindi lapha abaphefumulelana. So kungangena umuntu emoteni elomkhuhlane sehle bathelela bonke, yikho kwenza umkhuhlane lusabalale. Yikho ke hayi siyabonga bakithi, sizameni ukunqabela lomkhuhlane. Ngiyabonga.
Linjani balaleli, linjani lonke nje basazi bethu? Hayi 19 nanzelele siqalele le party leyo sitalile izithembiso zabantu amanga lapho ngizwile omunye owagwele lokuthi omegas fund ekhuluma amaproject ayi-100 uwanto ezithutha ngobani uwanto ezithutha ngobani abantu sesikwazi vele ukuthi amanga wodwa lawo kunini into zakhona kanti vele zivuya masukuzovotwa abantu sebekwazi isebenzisane i-trigge ayikhona leyo uthembisa abantu amanga delela abazali bethu sibatshela amanga sizothi bavotele lokhu sesikwazi ukuthi mali ifuna ukuvotelwa izanu hambe ihambe ibhizi ebantwini bekhohle ukuthi kumele belungise la ma-tombstone la abatshontsha abantu abalulekileyo batshontsha ama-tombstone bamosha into egugulawuni bayinyathelela abafunda ukuthi kukhulunywa ngayo babhizi ukhulunywa ngama-project owabolileyo sesikwazi izitrategi zawo zonke zezimbi ezikwenzayo soze abantu asezithole lutho bantu bakithi asezithole lutho MDC izanu asoze kulenzele lutho kokwamaphathi kokokwethu akusoze kufulateleni nje izidirodi into engekhoyo xamuleni izigodi endlebeni ndingathola kumbe njengokuthi sebakhaya ndingathola abakwenzayo lithathe kodwa ningabavotele sesikwazi ukuthi bahlale berobha abadala bethu ungasuza kuna project even eyi-one part kona le ayi-100 atsho wena uloze lumegas band akuyo even eyi-one ezophumelela lapho kufunekala amavoti nje kuxa sikhathele ukuthi kuya kube ngudlalwa wabazali bethu betshiswa ilanga bemamela into engekhoyo nje ngiqamba amanga egcekeni ngiye siyivumele nto le
Salubonani ku-Studio 7 kungaba kuhle mali iphilile lonke labasikhiphela indaba ezimnandi ezinhle zeqiniso singajabula mali iphilile qhubeke ngomsebenzi wenomuhle okhuluma ngudiwa likamambo ngike ngezwa ubaba lo okhuluma ethi yena ungikhansili emvuma umnankagu yamenzela kahle wenza right sevule ama-project amaningi thina siwabone ngaphenkaya thina sibona lokhu kufanana kuphela imigwaqo yakithi luthuli kuphela ngamagodi kuphela so asazi ukuthi othina sibalwanga yini elizweni lapho enkaya thina sikabona itshintsho so ifu ma umnankagu esenza kusibalwa itshintsho asenzelwe lathi ngapha enkaya umgwaqo leyi engapheli yelungiswa sokuyavotwa ilungisa i-50 meters kube sokuthiwa kulungisa imigwaqo akulalutho abaphakamisa izinyawo sibone
Salubonani ku-Studio 7 andingelele ku-Studio 7 zonke indawo lalifinyelela khona umsakazi ku-Studio 7 gama umthembeni ngibuya kwezimnyama eGlamtra nesicelo lami nabo basakazi ukuthi ma singake sidlulisele lo myalezo kubaculi bakhile especially abacula umculo werumba umculo werumba uzohlala ungathi awuthuthuki ngoba abaculi bethu bacula sengathi baculela iy'ngane ezincane zodwa iy'ngane ezincane azinayo imali yokuthenga umculo umculo ukuze ubaphakamise nabo abezama ukuthi behlale phansi umculo wabo bewenze ulangazele umuntu international bengaculeli nje lokhali yodwa ngoba ilokhali ucina umculo wabo ngathi ujabulelwa zingane ingane zibe zingenayo imali yokuthenga lowo mculo sincela ukuthi bake bekhuthazwe lapho beboniswe enye indlela abangawuhlela ngayo umculo werumba
Salubonani mahlabezulu okhuluma isizalwane sasechulutshu uchino ukakashi siyakhala ngalolu bhubhane lwe-COVID-19 asazi lwavelela ngapha asazi luyophela nini kunzima mani sokuphazamisa le mabhizinisi ethu thina abanye sizenzele amabhizinisi ethu mani akusathengiseki kahle ngesikhathi sokuvala ama-hours mancane siyaphangisa ukuvala asisebenzi kahle la mapholisa asihlupha lapho asigijimisa mani ayakutheliwe amapholisa lapho wangenzele mina ngosebenzayo hayi kunzima mani akusebenzeki kahle amapholisa mani asazi kuyophela nini asazi nje lobe government umbela isithathe advantage ngalo mkhuhlane asazi ukuthi sophephela phi nyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe Kufe abantu abalichumi lantatu kwele Kenya isolo. Ebu tuvuge ni kwe mota epe uge itwele ipetulo ya silumata umlilo. IAFP ivika ukuba abantu lava bebezama ukuzithathela lipetulo. Umsakazo we Voice of America uthi abantu abafele kungozi yezulu lesikhukhula ezwekazi le-Europe emazweni agoqela ele-Germany lele-Belgium selifike kumakhulu phose amabili 183. Singene kudaba lwe-Melika. Umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka ngamandla kuleli lizwe lapho osubulele khona abantu abedlula ingxenye yesigidi 609,018 njalo wahlasela abedlula isigidi ezingamatshumi amathathu 34 million. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, isiphathamandla esibona ngokulwisana lemikhuhlane, umnumzana Vivek Mathi, uthi uhulumente ukhathazekile kakhulu ngalolu daba. Usole abenkundla zokuxhumana esifana le-Facebook esithi zehluleka ukunqaba imbiko yamanga ebangela ukuthi abantu bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio, umnumzana Tim Moringai sambuza ukuthi unjani umumo endaweni yakhe.
Umumo lapha we-COVID lama statistics angkhona ngangithwa lopsided onto the urban and city areas ukuthi abantu abahlala emadolobheni lama smaller towns baya vaccinatewa, but singathi city phuchambijana sisiya kuma rural areas ay emakhaya alapha e-Ohio abantu abathembi lo muthi ngoba siyakwazi ukuthi kule conspiracies ezokuthi i-government esifuna ukukontrola abantu. Plus abaningi bangkhona baqakathekisa ukuthi i-politics is in front of i-science. So umuntu owayeba melele u-Trump wadliwa and bona ba-believe ngayena ukuthi hayi into lezi eze ku-vaccinatewa ngeze population control and i-government ifuna ukufaka abantu ama-microchips njani njani. But sibona ukuthi abantu sebegula and bathi 90% of abantu abahospitalized kathesi ngabantu abangavaccinatewanga. So hayi kule nkinga lapho.
Bakhona yini obaziyo abalokhu bengathembi ukuthi umkhuhlane ukhona kumbe abalokhu bengafuni ukuhlatshwa?
Engilabo abantu engibaziyo laba bangafuni ukuparticipate ngendaba lezi ezokuvaccinatewa ngoba bathi yiyo i-government control kibo. Ngiyazi lama abantu esivela labo ekhaya eZimbabwe abangakavaccinatewi bathi yindaba i-cancer, i-AIDS, lamanye ama-diseases akhona for a lot of years but akula na vaccination no anything to abate them. So bathi bona indaba aba i-government sichuchisa ukuthi abantu bahlatshwe i-vaccine. So bathi labo bazabona ukuthi kuyahamba njani. Okwakathesi abathembi ukuthi bangahlatshwa, anything is gonna change. Into emangalisayo kimi labantu abaningi.
Umnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Sizibhethe ezekuseni ngebezihamba phambili. ubhubhe abantu abangamashumi amathathu lane 34 ngecoronavirus yeZimbabwe izolo. Abalwela amalungelo basola eLebhelitane ngokubuyisela muva izizalwane zeZimbabwe ezancitsha ubuphepheli kulelo lizwe. Inhlanganiso yeKalanga Language and Cultural Development Association ithi idanile kakhulu ngokutshona kwelunga layo uMnumzana Sonkwa kubaNdlovu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.